Umnumzana Nesenjamisa labanye bakhe abakumanyano we-MTC Alliance bathi sesifikile isikhathi sokuthi ilizwe leZimbabwe lisuswe ezandleni zebandla leZANU-PF. Bethule lokhu emhlanganweni omkhulu we-MTC Alliance koBulawayo enkundleni yemidlalo e-White City Stadium. Uchamisa uthe uyathaba kakhulu ukuthi abantu abaningi abavela kumabandla atshiyeneyo sebelandela umanyano we-MTC Alliance.
Asifuni abakhokheli wayabusa esipeneme. Sifuna abakhokheli wayabusa esiqondileyo.
Omunye okhulume emhlanganweni lo nguProfessor Welshman Ncube okubandla le-MDC othi sokuyisikhathi sokuthi abantu babuse ilizwe labo eselabhidlizwa libandla leZANU-PF.
Ivumelani ngilihloniphe lonke ngokubuya kwenu lamhlanje ngobuningi eliyibo bona. Sizotshengisela ukuthi iZimbabwe entsha, iZimbabwe esizayakha kutsha sikhokhelwa ngubaba uChamisa isingemva ngale isisondele isikhonapha, yikho sikhonapha ukuthi sibe ngabafakazi ukuthi iZimbabwe entsha ikhona kusasa. Ungakhangela phakathi kwenu uzabona ukuthi ontanga bakhona, omama izakhamuzi zikhona nampala labana, obaba esezimhlophe bakhona labo lapha lamhlanje. Okutho ukuthi yena babaThamisa lasiyo generation yakho kuphela evumayo, labadala bayavuma ukuthi
Ncube uthe kumele amasosha ayekele ukuvimba ukuthi kungene umongameli okhethwe ngabantu.
Kethwa yini hathi amasosha? Yekela isizalwane seZimbabwe sizenzele intando yaso ukuthi kukhokhela bani. Linela izolo lenza umsebenzi wenu seliluphele. Siyelani abatsha balungise kwakhe usizo.
Uthe umongameli Emerson Mnangagwa labanye bakhe sokumele ukuthi baphume bephele embusweni.
Lo nyaka bathi bona imbuzi njani ikhanta, kutho ukuthi kufukukile befuna bengafuni. Ilizwe lethu siyalithatha lo nyaka. Angazabhothabhothe uMnangagwa aye China aye ngaphi, sithi hamba uyavalelisa. Lo nyaka ungeke wayintshontsha izoti kazulu weZimbabwe nxa sonke sesivumelene.
Kuphinde kwaba le mibiko eminengi ethulwe ngabalwa impi yenkululeko lasebephume kubandla leZANU-PF abanjengomnumzana Kutakwashe Basikiti. Omunye njalo owagcina ukulandela ibandla le-MDC lisanda kusungulwa umnumzana Enos Mdlongwa owayengumeya koBulawayo uthi kumele abantu bavotele umanyano we-MDC Alliance.
Engikufisayo sibonga umoya lo ano siphinde waletha ke ubudlelwano babantu ukuthi babe bani. Siyabonga ke ukuthi lo silifisela ke ukuthi lisebenze kahle.
Abantu abaningi okumangalisayo e-White City Stadium.